Yeah, ngingene ke ekhasini lokuzilibazisa lebulenjini uFacebook ngidinga ke uAndreas Banda. Abantu abambona ehlabela ke emfeni lapho ilizwi lakhe lathatha lathunuka abantu abaningi. Ngakho wasusiba labantu abavela eSouth Africa laba abapheka ezomculo abatshiyeneyo ama-DJ labo ke okuthiwa ama-producers bangifonela bathi akusisize. Umfana lo usitshaye ngaphakathi thintile uAndrea. Ngase ngimthola ke abantu bangisiza abaninika ukuthi ngaphasensiyamdobha ukubana uhlala eVictoria Falls, uhlala nabazali bakhe uMr. and Miss Banda, yena ngu-Andrea ke usesikolweni.
Yena nxa ukhuluma laye uthi yisiphiwo na esokuhlabela nje kuphela kumbe kukhona lapho ayakhe ehlabele khona?
Labo ke abangifonileyo labangibhaleleyo bonke bakhala ngokuthi bafuna ukusebenza naye, bafuna ukumphekela imculo bese bethatha ke ilizwi lakhe balihlabele khonaphana. Yikho bawukhalela abaningi bathi bengenza izimanga benza lelo jaha ngoba ke ucula kwakhe kuyabajabulisa njalo balesifiso sokubana ke bengapheka idlakade ebesebenza laye kungaba kuhle. Abaningi bangikhona bathi kungicela ukuthi nxa kusenza ngibuye laye kwele South Africa kodwa size umntana esikolweni sizabona ukuthi kuyahamba kanjani. Bengikhangelela ukuthi nxa uhamba kahle kube ngumnyaka ozayo ngoba kathesi lawe uyabhala njengomntana esikolo njalo sesiya ke land kefu ke lekhisimusi kuleziphithiphithi ezindenge. Ungahamba kuhle ke kodwa phana ekuqaleni komnyaka kuyamele ukuthi-ke ahambe-ke ayecindezela-ke izingoma zakhe kwele-South Africa.
Manje labo abathi bafuna ukumncedisa bafuna ukuthi bayenzeni kahle kahle, ungasichazisela?
Umfana lo osakhulayo u-Andrea ngumfana-ke ohlabela okujabulisayo kumbe ocula okuthokozisa abantu abaningi. Ngakho-ke uthe uyacula-ke esontweni akayingenayo njalo-ke e-church uyokhokhela izimculo. Ngakho-ke abantu ikakhulu abebandla lakhe nxabeshiwe izihlobo mbe befelwe uyahamba ecelwa ubuye azocula nabadala khonaphana emfeni ngoba ke nguye bathi ukucula kwakhe kuyenza kuyabathobeza inhliziyo yabantu kuyabaduduza njalo sizwa ke nxa icula ukuthi ke ingoma yakhe ithinta njani phakathi. So abaningi bamcela ezifeni ahambe uthole nguye yedwa ingane ke emfeni ecula evunyelwa ke libandla lakhe le-church njalo nabantu abazalwane bebandla lakhe le-church cula laye. Ngakho ke nguye ocelwa yonke indawo nje lokuthi hayi yena uyahamba loba ngabe siyacula ikakhulu-ke ezimfeni asebandleni.